Yesenge ngafika ku venue namhlanje lokulanga lokusukisa ke ama delegates ethu aza abelanda i conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa namhlanje zebe kusenza nje izinto ezinye nje ezinyako lokuthi kuhlakela izihlahla lama awareness campaign achiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana amankazana esanda kudlula la kunokuthi nento ezinjalo nje kodwa ke ilanga lakusasa yilo ke ilanga elimqoka ke lapho ke uyabese kuhlubungula kona indaba zangkhona i-conference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyineli kukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule i-conference.
Sikhangelebana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi njengoba sikubona abantu umkonomi uloku usehla usiya phansi abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho ke thiwe ngebandleni busayo ke ukuthi somele singene simile phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sibona yona singakwenza njani ubana sikulungise indaba leyo yomkonomi ingani lokhu isiwa ngokuphela abantu bebethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla lezanupf elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Eno umongameli nxa uhlala umuze ekhuluma uhlale ekhuluma ngokuthi yona umkonomi kakhulumi ngezepolitics.
Kulabe bandla lezanu PF okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini libona kudingeka lokho.
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokayo kodwa njalo ngingabona abanye abantu abegqoka amathisha njalo lapha esigodini sebefikile lapha. Mina ngibona ngathi sekungamakhampeni ona lawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana nazona lezo. Angiboni ukuthi ngingama-endorsement. Ama-endorsement azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho lenu. Amandlethu wonke le-focus ethu yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkonomi wethu lowo esilawo lapha kwelakithi eZimbabwe.